Endabeni zethu lamhlanje lilo Chris Gande. Amakhulu lamakhulu abantu abikwa esiza ukuzohlolwa kungelambadalo isimo sabo sechukela kanye lesokuhamba kwegazi iblood pressure embukisweni wezempila kahle owe Health Expo. Umbukiso wezamabhizimisi amancane laphakathi usungule lamhlanje eHarare ungenwa ngabavela emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika. Amalunga idalela ePhalamende aphumelele ekulwisaneni kwawo ukukhweza iminyaka yamantombazana lapho avunyelwa ukuya emacansini isuka kwelithumi lambili isiya kwelithumi lasithupha. Kuhlandla lokuxoxisana lamabandla ezombusazwe lamhlanje silebandla leNational Constitutional Assembly iNCA elithi kumele iZimbabwe izame ngamandla wonke ukuhuga abantu abahlala kwamanyamazwe ukuthi bavule amabhizimusi elizweni ukwenzela ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ku-Live Talk namhlanje sihlaziya ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana lapho avunyelwa ukuya emacansini. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 lo 15455 kHz shortwave. Sitholakala njalo kuFacebook ku-VOA Ndebele.